kuqondile njalo kulungile kubana kubuye imali ama-denominations angane athe xaxa singakhangela ukuthi sokuhlala isikhathi eside lokho kwabuya ezimdona lokho esenza ama-denomination amancane okwenza abantu bathwale intaba zezimali nxa besiyathenga. Singakunanzelela njalo ukubana inflation i-affecte izimdola ngendlela ephezulu kakhulu njalo kuyikukhohlisana okukhulunywa i-reserve bank nxa besithi bazalethe $50 kuphela ngoba besikhangelela ukuthi belethe imali ezithe ama-denominations aphezulu kakhulu ngoba la $50 yakhona ayenelisi lokuthenga isinkwa ayenelisi lokugada umjova kwezinye indawo so ikudlalisa isikhathi singathi kungaletha okuyi-convenience but ikudlalisa isikhathi abe kusenzakala ngoba ngokuya sibili kufuze ukubana i-US denomination yethu ilingane le-$20 nxa sikhangela istandard esetshenziswayo nje kwezomkonomi ukubana i-US denomination of any currency must be equivalent to $20 in this case kutho ukubana yona le i-US denomination yethu siyabe sikhangela ukuthi it 1:82 ongowanamuhla so singathi i-US denomination yethu ingaba yi-$2,000 ungakhangela kathesi ukubana unqamde ethwele i-1,000 eyama-$2 yebo imali enganani yikho kucina kusenza abantu betshontshelwe yikho kucina kusenza abantu bengayihloniphi imali ufice sijikelwe yonke ndawo ngoba nxa ekhaya lomnqwabanqwaba kulobu nto azazithenga akuncedi lokho.
Kudaba lokukhwela kwentengo singathi sokulobubelo yini njengokutsho kukahulumende?
Ububelo bukhona endaweni zokukhwela kwentengo kodwa ububelo bakhona bunganeno ngoba ngakhangela into eyenzakalayo ukubana i-price eZimbabwe idetermine i-foreign currency ukuza kuthola ukuthi kulabanye abayitholayo ku-auctions system abazama ukuthi bengayithola bezama ukwenza nye imali eningi besebenzise i-rate engashiyo i-auction nxa sebethengisa kube labanye vele abangayidingiyo abasebenzisa i-rate yabo so uza kukhangelela ukubana ku-economy yethu kulabalandela umthetho kulabayephula umthetho kulabo osomabhizimusi labo abathatha esingathi i-advantage ye-situation bebekhweza ama-prices mhlamahlayana nje kodwa kulobubelo compared to i-situation ade siyiyo ensinyangeni ezidlulileyo kodwa konke lokhu kufuze sikunanzelela ukuthi kungabe kubangelwa ukuthi sicede isikhathi eside siku-lockdown so economic activity eningi i-limited njengoba futhi singenele futhi ku-lockdown kube le-limited economic activity so kuzaba nzima kodwa sithi ububelo lobuvela ukubana sokuzinziza kwe-economy kumbe ikutshintsha kwezinto kungabe kusenziwa ngamafitshane esithi limited economic activity evela ku-lockdown.